soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 11 uNhlolanja 2024 ngoKhetube. Endabeni zethu lamhlanje.
Bantu bathi i-Citizens Coalition for Change singcolile njalo ababona ukuthi ngaletha uzibuse lapha eZimbabwe.
Abazama ukusungula ibandla elitsha elizakhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa benza umhlangano omkhulu kobulawayo.
Njengoba sazi ukuthi i-CCC ivelela ngaphi, sosimikhona lapho ku-CCC sizayezama-consultations abantu sizuthi abantu bona bathi siyibambe njani.
Abakubandla le-CCC bathi basahlolisisa ukwenziwa nguJamisa labanye bakhe. Bayakhala abazali ngabantwana abehluleka ukuja imfundo kuzinga le-ordinary level. Zonke lezi ndaba lezinye sizozizwa kulo msakazo. Abazama ukusungula ibandla elitsha elizakhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa benza umhlangano omkhulu kobulawayo. Umhlangano lo kubikwa ukuba uphazamiswe ngabanye abantu edolobheni leli, kodwa waqhubekela phambili loba kunjalo. Omunye wahambe emhlanganweni lo nguMnumzana Swithan Chiroza, osekela uChamisa osanda kuthiya ibandla le-CCC esithi seliqanjulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa.
Bantu bathi i-Citizens Coalition for Change singcolile njalo ababona ukuthi ngaletha uzibuse lapha eZimbabwe. Abantu babona ukuthi isenza ngani isingxenye ezanu-PF, njalo bajabulela ukuthi uMnumzana u-Advocate Nelson Chamisa so wathiya lelo bandla. So ngathi ukuthi lokhu ikade ngikuzwa, ngingazi ukuthi kwezinye indawo bathini, kodwa lapha kontuthu ziyathuma lapha engikhona abantu ababuthene lapha bathi bona hayi i-Citizens Coalition for Change ayisayenelisi ukuthi ibakhulule ukuthi khulule uza yisigqibisi ezanu-PF.
Ke singathi kodwa kuya ngaphi ngoba igama lebandla shukalizwa pool yangaphi lawo lokho esithi blue blue.
Lami ngumbuzo ebengithi kumele uphendulwe ngoba into engiyibona la ikuthi sizaba leminye imihlangano ezaphendula lowo mbuzo. Kodwa kathi abantu babuthene, into abangasayifuni lapha yi-Citizens Coalition for Change, njalo bafisa ukuthi bekhokhelwe nguye u-Advocate Nelson Chamisa.
Lo nguMnumzana Swithan Chiroza osekela uMnumzana Nelson Chamisa ubexoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Siphinde saxoxwa ngodaba lolu lo Mnumzana Ngqobizida Ncube ukubandla le-Citizens Coalition for Change.
Asikabikwazi ukuthi u-president uyaphi, maybe uyaphumula, maybe uyayenza okunye, asilaqiniso lakho. So sisabambelele kuyona le i-CCC. Njengoba sazi ukuthi i-CCC ivelela ngaphi, so simikhona lapho ku-CCC sizayezama-consultations abantu sizuthi abantu bona bathi siyibambe njani.
Ye, nxa sisikhangela-ke kathesi kungani akula muntu okhanya engumkhokheli wayo i-CCC leyi, ingani nje iyasihambela nje itshaya ngumoya egangeni, ingani lidlozi elilahlekileyo. Nxa kunjalo uzahlala kuze kuthini?
Anti wabona ukuthi okwenze umongameli wazi wathiya ibhashi ukuthi zikhona into abantu ade bekhala ngazo, ikakhulu emhlubulweni wakithi kwele Mandebeleni. Kukhona ade kukhala esikhala ngakho kumqoka esikho lokhu esikhala ngakho lanamhlanje esisa ukuthi kulungisiswe. Thina njengabahlali ikakhulu abemhlubulweni wemadebeleleni lelizwe nje lonke jikelele liyamsekela uPresident uNelson Chamisa. Kodwa kakuthi ukuthi phela ubaba kungaba lohlupho ekhaya, ubaba uyachiya umuzi awubalekele. Uhlupho lungabuya emzini wakho uyalusolva, uyaluhlalela, ululungise, lulunge. So lathi njengabantwana sisadidekile but asingeke siphaphatheke sigcwale indawo yonke. Sizasala kuyona lindlu eyayiyakhiwe ngubaba until size uthuli luhlale phansi sibone ukuthi umele siqonde.
Ye, khona manje siyabona ukuthi lapho elikhona kungani vela kulanhloko, njalo lo khetho lusanda kwedlula ama-by-elections likhe phansi sibili ongani kuyayangisa pho lizakwenzani?
Izinto ezikhona ziyakhahlalelwa phansi zikhangelwe ngoba abantwana bebedonselana bekulokudonselana phela lapho ungakhohlwa ukuthi ukudonselwana abantwana bebesendelinye omunye sithi kudonswa kushiywa lomnye donsa kusiyayo kodwa kuthulile ungahlala phansi sokuzayazakala ukuthi simuva siqondana
lo ngumnumzana Nqobe Zitha Ncube okubandla le-Citizens Coalition for Change ubexoxa le-Studio 7 ekobulawayo bakhala abazali ngabantwana abehluleke ukubhuja imfundo yezinga le-ordinary level izikolo ezintathu kazitholanga ngitsho loyedwa obhuje kahle izifundo 0% akesizwe umnumzana Morven Qhelisa Ngwenya ohlala edaloka exoxa ngodaba lolu
le njalo ipasiriti imadonsi lofanda sokukhonyana ma 0% okuhambileyo sike sikunanzelele izikolo lezi eziningi basaskrini njengakuqala kumbe ezinye izikolo zasikrini kuthina abantwana balama-9 grade yibe sibathathayo lezi ziyathathwa noma umntwana esuke eprimary engayenzanga kuhle kumbe mhlawumbe wabalekiswa ngobukhulu bakhe ukukhula kume iminyaka ngesedlulile kulabo odlala labo bambhalela incwadi etholakale kusoneso sikolo siphezulu so kusuke kuphumise impumela engekho kahle yikho okunye kubone sikuthola kuhambelana lakho
nxa kusesimweni selesokhuluma ngaso pho kulungiswa njani
njalo okunye okuvamileyo zonezi zikolo ungathola ukuthi khona laba balisi balutshwana ukuthi bebamba amagrade wonke bawaqede ngesikhathi esifaneleni nazo iy'ngane zona lezo abangabahlala khatshana kude njengalesi simo esisikiso ngeclimate change kuyabonisa vele kubana umntwana nxa vele suke engadlanga lutho ekhaya akulanto ongayibamba ezwisise ufike lala ecabanga umango ohambayo ngempilo ovele kiyo ekhaya kuyayehlisa izinto kufunda njalo futhi ungathola ukuthi bona abo bantwana bona nawo ama-subject abaqambileyo bawabhadalile kabaziniki ithuba lokuwastarta ngendlela efaneleyo kumbe kuwafunda bathola yona lana ama-40 minutes abanikwa ngoteacher 20 minutes iteacher emfundisa 20 minutes ekumele bhale abanye abakwenzi konke lakho ukustarta kumbe ukucrusha nje tuthi ithuba lokuthi icrush encediswa ngomunye kumbe into zokufundisa ezingamncedisa ama-Wi-Fi kumbe amafoni yona lawo kunzima umntwana ukuthi ewuthole kuyathotisa impumela engekho engaqondanga sibona kuyintelela embi kakhulu angazi ukuthi singayenza njani kodwa-ke okudingekayo ukuthi abazali umntwana ebe sentathe umzali uthisha umntwana umntwana ebuzayo kalo ukuthi kuyini esingakuncedisa ngakho umntwana
lo ngumnumzana Morven Qhelisa Ngwenya isakhamuzi sedaluka elupane umnumzana Joyce Banda okuhlanganiswe ye-PTUZ uthi kunenge okuhlupha ababalisi
okokuqala okufanele sikukhangele ukuthi ababalisi bayakhonona ngendaba yezimali ekhona mhlawumbe okunye okungabe kubangela khona lokho then okunye okukhona yikuthi ababalisi singakhangela elizweni lethu bayashota ezikolo ngenxa yakhona lokhu ababalisi abahanjiswa ezikolo ezisemakhaya abaningi bagcina besukile esingathi thina yiku-transfer besiya ezikolo eziseduze lama-town okubangela ukuthi izikolo zena lezo zicine zingasela ababalisi ikakhulu ababalisi esingathi thina bafundisa ibanga lalawa ababhalayo o-form 4 labo grade 7 iningi labo liyasuka ezikolo lifuna ukuthi liyesondela duzane lezimuli zabo okunye esingakukhangela ukuthi indlela ababalisi abaqhatshwa ngayo ithethwe yasiwa eHarare yonke yaba centralized so khona lokho sokubulala esingathi thina izikolo ezisemakhaya ngoba kuyalethwa abantu ama-teacher sibili afundele ukubalisa abavele endaweni ezikhatshana kukanti-ke sikhangele kudala ama-teacher la ayeqhatshwa evele esezindaweni lapho abakhulele khona lapho abahlala khona so ngenye indlela ngempela thina esingakukhalela ukuthi i-government isele lona lo hlelo lokuthi ama district akhathe abantu ngoba eqinisweni ama teacher amaningi ezibapha hleziwe emakhaya futhi khona apho ukhuluma khona indawo okhuluma ngazo zilupane langapi kulabo abalisi abahleziwe abangaqhathwa nguhulumeni ngakho ke sithi thina i-government kayikhathe abantu nalapho abavela khona yikho esingakutsho kathesi.
Kodwa ngaphandle kwalokho-ke kuyalungiseka yini khonokho ukuthi isikolo siyazuza 0% i-pass rate yaso? Kuyalungiseka?
Yinto elungisekayo leyo kungaba laba balisi. Umbalisi engavela kuyona indawo uyabe ekwazi ukuthi ufundisa abantu bakibo, ahlala labo aseduzane labo. Ngoba ezikolo eziningi okwenzakalayo khathesi ukuthi umuntu uyajikelwa eganyeni abe seqeda isikhathi eside ezama ukusuka kuyona lindawo. Gasacabangi ngomsebenzi usecabanga ube lokhu etshitshe esemahhofisini.
Umnumzana Joyce Banda ukwinhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe. Sixoxe njalo lo nkosikazi Joyce Moyo, ingcwethi kwezamaphandleni ezimeleyo.
Okuyimbangela yokuthi i-pass rate itholakale iphansi especially ezikolo zeMathabeleland North, i-issue kakhulu zayifaka ku-issue yama-teachers. Ukuthi kathesi ababalisi abayibo ababalisayo abantwana abakho really committed to ukubalisa, not committed ekutheni yikufisa kwabo but kungenxa yendlela lapha abasebenza khona like ama-conditions. So ke siyakwazi ukuthi in terms of ukubhadalwa ababalisi are not happy. So lawe nxa ungekho happy even usiya emsebenzini awusozofaka i-effort eyaneleyo. So bayahamba ukuthi bayethika ama-boxes ukuthi sihambile esikolo but indlela abafundisa ngayo ayisiyo ndlela engaphasisa abantwana. Yiyo i-major thing engiyibonayo yenza i-pass rate ibe very low. Lakho futhi ababalisi bangikhona abayibo abakhona kathesi kungababalisi othola ukuthi kaso babalisi abasuka endaweni zona lezo, so abanani ndaba lokuthi abantwana abakhonapho bayaphuma kanjani. Ababalisi abasemsebenzini abavela ezindaweni ezikhatshana ezihleneyo, ngingaphinda ngikufake kungasekuthi ngiyabandlulula ngithi abantu abasuka emashonaland bezofundisa ngakwela Matabeleland abasoze bafake amandla ngendlela yomuntu uyabe sethi kufundiswa abantu bakithi ngakhona. So one babengabuye emaklasini, two babuye emaklasini bafike bakloke kuphela baloge in kuphela kodwa ukufunda kwangikhona kungabiyi kufunda. Two, kule ndaba yama-distances ezikolo zeMathabeleland North, I think this yinto eseyakhulunywa kaningi-ningi ukuthi abantwana bahamba ama-distance amade kakhulu ukuthi baze bayafinyelela izikolo. Uzathola ukuthi umntwana okhava i-distance engasuka ukungaba ngamakhilomitha ungavele kudlule i-10 kilometers, sinkulu kakhulu for umntwana ukuthi ayeconcentrate. And yikho kutholakala ezikolo eziningi zemathini ukuthi umntwana uyavuka ekuseni ahambe afike esikole ediniwe ukubala kwangikhona uzazwisisana athi aphenduka ahambe futhi i-distance ayefika ekhaya ebusuku. Akula magetsi lapho ahlala khona, inkuni sezihlupha, amakhandlela imali yangikhona abadala bayathola ngaphi imali yokuthenga i-traffic amakhandlela. Akala sikhathi sokubala umntwana ofunda emakhaya. Lokho futhi yikho okunye ukungezelela ukuthi abantwana uthole ukuthi ekupaseni vele sisesekhatshana.
Kulungiswa njani kolokho?
Lokho sokudinga vele ukuthi sibe lo hulumende ovele elokunakekela abantu olabantu yethatha. Othi lalapho abantu bekhuluma alalela, these are not new things okuthiwa kukhulunywa okokuqala, izinto ezishona zikhulunywa but asikaboni i-effort ekhanyayo ukuthi kuyalungiswa. Lokhu futhi sokusitsho ukuthi asingakufaki ezandleni zikahulumende kuphela because we're seeing ukuthi uhulumende uvele usasekhatshana lakho. Abadala abayibo abazali babantwana akube yibo asebezama ukuthi kathesi bakhanyele ukuthi abantwana babo baphiwa imfundo ezingene elinjani. Bakhona abadala asebefundile ezigabeni zona lezo, abanye bangaphandle kwamazwe, abanye bakhona basemadolobheni bangathi nxa sekuthe bona bafunda baya kwezinye indawo bakhohle lapho abavela khona. Now it means ukuthi sekumele kutholakale ama-solutions avelela ebantwini bazona lezo ndawo ukuthi bake babone ukuthi labo babaphatheka endleleni yokuthi abantu babo banjani bathole imfundo engalingcono. It's not about giving in monetary ukufaka imali phakathi, okunye ukufaka imbono.
Lo ngunkosikazi Rejoice Moyo, ingcwethi yezemaphandleni ezimeleyo.
yele istudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwe singapha sivela eVoice of America eWashington. Omanje sokuyisikhathi sezokholwa esiKristu. Sihlangane kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi useniswanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje uSihlwa, ngiyathokoza njalo ukuba sithola ithuba lokuba sihlangane sibe ndawonye.
Usiphatheleni namhlanje.
Namhlanje ngifuna sikhangele isihloko sendaba eyalethwa uNicodemus ebuza uJesu. Sifumana lokhu kuJohn chapter 3 ibali verse ka-4. UNicodemus wathi kuye, umuntu angazalwa kanjani esemdala na? Angangena kokwesibili esiswini sikanina azalwe na? UJesu wathi, ngiqinisile ngithi kuwe, uba umuntu engazalwanga ngamanzi langomoya angeke angene embusweni kaNkulunkulu. Lokho okuzelwe inyama yini kuyinyama, lalokho okuzelwe ngomoya kungumoya. Ungamangali ngoba ngithe kuwe, ngabe salwa ngokutsha. NguJesu ekhuluma la, ephendulana lo Nicodemus. Kukhanya wamangala sibili uJesu ukuthi kambe yena uNicodemus engumfundi langomphathi wenkonzo yamaJuda leli qiniso khanya wayengalazi. Ngakho uJesu wamangala ukuthi hawu uzumbuza into eqakatheke kangaka wena ukhanya ungayazi kodwa ufundisa abantu. Ngakho bafundisana. So siyananzela lapho kuba uJesu wachasisa indlela uNkulunkulu afuna ukudlelana lathi njengabantu. Siyabona ukuthi uyafaka lapha kamgcibi ukuthi kumele ukuthi umuntu azalwe kakutsha okukamoya. Ukuthi okokuqala uyazalwa ngumama wakho, okwesibili ngoba umuntu ungumoya ohlala phakathi kwenyama. So kutho ukuthi umoya lwana uNkulunkulu awufaka phakathi wethu uwona ongafiyo. Lowo moya yiwo-ke okumele ukuthi uzale kakutsha ukwanise ukuba uzalelwe kuye uNkulunkulu. Ngoba nxa ungazalwanga kakutsha futhi lumoya uyabe ungezwa ibizwi likaNkulunkulu, iphimbo likaJehova. UJesu lapho uyachasisa ukuthi hhayi akudingakali ukuthi ubuyele esiswini sikamama, kodwa into edingakalayo ukuba umvume yena uJesu angene phakathi kwenhliziyo yakho abuse abe nguye okuguqulayo. UJesu nxa engena phakathi kwakho ngamandla kamoya oyingcwele ekutshintsha impilo yakho, uyavuka kakutsha ube ngumuntu osusizwa iphimbo likaJehova, ube ngumuntu osukwanisa ukuthintwa nguJehova, ube ngumuntu njalo ophila esigabeni sokuphendula ngaso sonke isikhathi. Unanzelela ukuthi thina silamandla okuphila impilo leyo, kodwa impilo yethu ivela kuJehova. Ngakho-ke lapho uJesu uyamchasisela uNicodemus, kodwa akachasiseli yena yedwa, uchasisela lathi ukuba wena lapho khona mlaleli wami, umbuzo okhona ukuba kambe usuzelwe okwesibili na? Uzalwa ngomoya kaNkulunkulu ekuguqula, ekuletha ukuba impilo yakho ivuswe nguJesu. Ngoba uJesu uthi yena, ngiqinisile ngithi nxa umuntu engazalanga kakutsha ngamanzi langomoya angeke angena embusweni kaNkulunkulu. Akhulumi ngokuthi ube yimemba yechurchi kumbeukuthi hhayi ubani usejoyinele ichurchi, kodwa ukhuluma ngokuthi wena umphefumulo wakho uguquke uthathwe nguJesu ubuswe nguye. Ngakho-ke ngibona ngani isifundo sanamuhla siqakathekile, ngoba sikhomba thina, sikhomba wena ukuba kambe wena impilo yakho usuwayinikeza yini kuJesu. Umphefumulo wakho, umoya wakho sowaguqulwa nguJesu yini? Uyawubusa na? Njalo ilizwi likaNkulunkulu uyalizwa yini? Nxa ungakuzwa konke lokhu kwezinye isikhathi, khonokho ukuthi awukafika esigabeni sokwekela ukuba uJesu abuse empilweni yakho. Ngakho-ke isikhuthazo silazo namhlanje ukuthi ilo lalo khona azihlolisise impilo yakho ukuba kambe uJesu uyaphila yini phakathi kwempilo yakho.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni Baba ngegama likaJesu. Namhlanje siyathandaza siziletha kuwe ukuba usiguqule ube yinkosi nomsindisi wempilo zethu. Njalo kuba Baba sikwanise ukuzalwa kakutsha. Baba egama likaJesu siyathandaza kulabo abalaleleyo, basize lalabo abazathandaza, thintana labo ubaguqule, ubatshintshe impilo zabo ngamandla kamoya engcwele amangalisayo kakhulu. Egama likaJesu siyathandaza, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi useniswanda.
Siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili nkulu. Siyabonga kakhulu untungamili nkomo. Sike sizwe ezabatsha.
Siyalambulela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa lo nkosikazi Shine Ndebele owasungula amabhizimusi achiyeneyo kobulawayo kodwa yena esebenzela eBilitane. Asimzweni echasisa.
Ibhizimusi lokuqala engizakhuluma ngalo yimqondisi in Shine Driving School. Sitholakala ku Link Estate ku office number 8 between 10 and 11 Jeffersonde yakobulawayo. Siyafundisa abachayeli abacha ukuthabela ama provisional license. Siphinde sibafundise njalo ukuchayela izimota ngendlela eqondileyo njalo la ngendlela ephephileyo ukuthi babe ngabachayeli abazenelisela ukulandela imilayo lemfundiso yonke ngesikhathi sebesemgwaqweni, abachayeli abazenelisa ukuthi bavikele abantu ezingozini baphinde baziphephise njalo labo ezingozini. Ngizaphinda ngikhulume njalo nge-M&S Healthcare Institute. Sifundisa omongi esibabiza thina sithi ngama-carers kumbe ama-nurse aides. Abonga abantu besezindlini kungabe kumbe kusezibhedlela. Sile sivumelwano lezibhedlela zikahulumende ezimbili lapho abahamba khona sebesiyayenza ama-practicals.
Ngaphandle kokufundisa abongi laba, kulokunye na elikwenzayo kuleli bhizimusi?
Amanye ama services esiwa offerayo khona lapho nxa kuyukuthi umuntu elesigulane ekhaya kumbe uyagulelwa usudinga ukuthi uncediswe ngabantu abakufundeleyo. Ngezinye zezinto esiphathisa ngazo siyachaja intengo ephansi, sikhiphe thina umongikazi kumbe sikhiphe ama carers ethu ukuthi abuye emakhaya azokhangela isigulane sakho, bamgcine umuntu ogulayo ngendlela efanelekileyo langendlela ezayenza ukuthi enelise ukuthi asile njalo masinyane.
Sizwa njalo ukuthi lilolunye uhlangothi njalo oluphathisa abantu, lusebenza njalo lolu hlangothi?
I-Good News for Life Trust leyi i-organization eyi-charity, asitholi nzuzo kuyo, ayisiyo ye-profit. Organization leyi yasungulwa ngo-2017 ile njongo yokuthi incedise abantu abaphatheke nge-cancer, iphinde njalo yenelise ukuthi ingene emaphandleni ikhankasa ifundisa abantu ngezifundo ze-cancer lokuthi kuqakatheke kangakanani ukuthi bahlole kusesemasinyane, baphinde njalo bathole ukuncediseka kusesemasinyane umkhuhlane lo ungakamemetheki. Sike sasebenza le National AIDS Council, sasebenza le Women's Affairs, saphinda sasebenza le Ministry of Health. Ngokukhankasa sifundisa abantu ngalo mkhuhlane we-cancer lokuthi yikwini okumele ukuthi bakwenze kusesemasinyane.
Sikhangela imbali yakho, wakhula uvele ulephupho lokusungula amabhizimusi. Kwenza njani laphana? Kuyini okwenza ukuthi uqalise ibhizimusi?
Ekukhuleni kwami, ukukhuluma iqiniso, angizange ngazibona ngisiba ngusomabhizimusi ngoba ngangifundiswe ngendlela yokuthi kumele ngikhule, ngifunde, ngithole umsebenzi, ngisebenze. Kodwa ngithethe ngiqedile isikolo ngoba ngafundela ukuba umongikazi, ngaba lethuba lokuthi ngisebenze lama organizations abizwa kuthiwa ngama non-governmental organizations. So ekusebenzeni lezinhlanganiso lezi yikho lapho engabona khona ukuthi kuningi umuntu angakwenza emphakathini, kuningi umuntu usizo angalubisa emphakathini aphila lawo. Yikho lapho engaqalisa khona khangela ngelinye ilihlo, ngase ngibona ukuthi amathuba amaningi njalo umuntu angangena kwezamabhizimusi eneliselayo ukuthi ancedise umphakathi ngezinye zezindlela.
Yiwaphi amazwi ongatshiyela abanye abatsha abafuna ukuthi bangene kwezamabhizimusi?
Engizakutshela abatsha abafuna ukungena kwezamabhizimusi yikuthi faka uNkulunkulu kuqala, themba uNkulunkulu kukho konke ongabe ufisa ukukwenza. Ungakunikela kuNkulunkulu uyayenza ukuthi kwenzeke. Ngoba le support system, ifamily yakho ingakusupporta ime lawe kukho konke okwenzayo, uyenelisa ukuthi uphumelele njalo unqobe. Lokuyala ufunda ngezamabhizimusi kuqakathekile njalo kubalulekile ukuthi wazi okwenzakalayo ngoba izinto lezi ziyala zitshintsha,
Gusi gabasaba chana mushabeskoka longkosikazi Shine Ndebele yena owasungula amabhizimusi atshiyeneyo koBulawayo kodwa esebenzela kwelebhilithane. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo.
Sibakhulu Dabo kaNcube ungadinelwa kusasa. Wezomdlalo kulomdlalo omkhulu weSuper Bowl lamhla kweleMelika kuthakazelelwa ngabantu abaningi. Iqembu leSan Francisco lidibanale leKansas zindala zombili. Kwezenguqu intatheli zindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usethulela imbono yabalandeli bomdlalo wenguqu phambilini komdlalo wokugcina womncintiswano we-Africa Cup of Nations ozadlalwa namhla ebusuku.
Umlandeli womdlalo wenguqu uTaurai Matandi Roja uthi iqembu leNigeria lizaphakamisa inkezo ngoba lilabagadli abayimbabazane.
Nombo Nigeria singatshaba nje, Nigeria yawo ile full force phambi kanti yangikwelelana isitro nayo ngakhontiya bekufomina la then hayi defense isolid Nigeria ngeke ngiyisolasole nje then Ivory Coast ilama mistakes ayilama wins amaningi ngale yayiyonama pena lani lani so I think Nigeria le abayini.
Omunye njalo olandela le midlalo ye-Africa Cup of Nations uyisa yadini laye uthi iqembu le-Ivory Coast lisinde ngenhlanhla ukuze lifinyelele kufinal. Owesifazane othanda umdlalo wenguqu uPhali Dlaka Madaka uthi laye uhamba leqembu leNigeria.
Esikufisayo ukuthi iNigeria ingafiki kumapenalty, ingafika kumapenalty isingadliwa. Ngendaba yokuthi siyadlala wina ladlala leSouth Africa yafika kumapenalty, iIvory Coast bibakhanyele. So hayi mina ngingani. Ngokwami ngisekelele Nigeria iqembu ngifisa ukuthi kube Nigeria winayo.
Unozindaba othatha imifanekiso yezemidlalo uResta Chikomo uthi yena akasekeli hlangothi kodwa ukhangelele ukuba umdlalo uzachaza.
Usikhayelele ama-finals anamuhla e-AFCON asazi ukuthi uyiliphi iqembu elizawina phakathi kwe-Ivory Coast ne-Nigeria. Njengoba sikhayelele ukuthi abadlali abadlala lamathimu lawa nabadlali abakhanya bengabadlali abaphezulu abadlalela amathimu ayemazweni. Lesophu uzabe umdlalo olibazisayo omnandi.
Owadlalela iqembu labasakhulayo leHighlanders uTinashe Duwe uthi lamaqembu azayehlukaniswa yimbekwa ngoba zindala zombili.
Ama-big teams zonke nimbona ngani hayi bonke yi-two mbonani badlala ibhora efuna ngani liyafana nje mbona ngani hayi songaba yi-90 minutes draw sibili sesingaqedelana kuma extra time penalties ngale cause hayi iCote d'Ivoire sengayinika lami nje okuyi-chance yona because of support. So hayi mbonani Cote d'Ivoire nxa kwehlula ukuthi wine sezingaqedelana kufuma extra times.
Odlalela iqembu le-East Rovers uMichael Moyo laye uthi abasekeli sebengadlala indima enkulu kumpumela yalo mdlalo.
I-Ivory Coast njengoba babe lesupport eningi so bazaba baningi ukukhulela iNigeria and then bengakhulela iNigeria, iNigeria ma ingakulandela kwinto lokuthana bazoswela i-power to overcome i-Ivory Coast due to i-support eyabe ikhona ground. But the type of play yabo i-good.
Omunye njalo olandela imidlalo ye-Africa Cup of Nations uSimbarashe Chitamba uthi yena imali yakhe uyifaka kuqembu le-Ivory Coast ngoba lile nhlanhla enkulu.
Cote d'Ivoire yawina 2-1 kumbe 1-0 abayi kumapenalty. Cote d'Ivoire yawina iNigeria kwi-jetwini. I-Cote d'Ivoire izadlalela futhi ukuthi i-home njalo ifuna ukubreaka le-record ukuthi i-home i-Tete Cup. Afika ku-final ngoba kuyazidlala. Amalutshwana amathimu kuthe home efika ufinal bathatha le advantage ukuthi bakuhome nama-supporters ama-fans abanikile intshukuntshulana othi bedlale njani.
Iqembu le-Ivory Coast selake layiphakamisa kabili inkezo ye-Africa Cup of Nations ikanti le-Nigeria lona like layiphakamisa kathathu. Ngimele Studio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Yes, ugqiba lapha uhlelo lwethu lwalomhlanje olivalelisemoyeni ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilale zikwandaba.